beza besithi bona babutsayo besithi bengaze charge i 2% transactional tax imithelo lwana wamafoni imali zakuwa khona umuntu lencube uyabhode emazweni batshele ukuthi uhulumende wakhe ibudget yakhe simi kahle kungani kanti izinto zonke ziswelakala ngoba imali iyachaphazwa vele kayisebenzi ngabayiqondisi lapho efanele iye khona kule mismanagement yama-funds so utshengisela vele ukuthi uhulumende lo wayevele nguhulumende wokuqili ongakwazi ukubusa kufanele kulungisiswe abantu bengababhubhi abaningi
Nomzana Ndlovu bayakhala odokotela bathakula lutho lokusebenzisa ezibhedlela lapha babona izigulane zisifa mihla lamalanga ngoba ayikho imithi yokubelapha ungathini ngalokho
uhlupho esilalo njengelizwe leZimbabwe silomnyama ukuthi kasilabakhokheli kodwa silababusi umuntu obusayo uyisihwaba ngumabuthelela konke okudliwayo kube phambi kwakhe adle busa abantu behlupheka ikho-ke uhulumende wezanu PF kamnankagwa akalandaba nozulu weZimbabwe okwakhe yikuthi ke-acharge abantu ama-taxes bathathe izimali bagade indizamthina bephuma phandle kwelizwe behayi indizamthina bathengelana izimoto benze lokhu lalokho bafaka nezikhundleni babiza ama-commission abantu aba-over 50 kuthiwe ngama-advisors besipenda imali kodwa kuma-essential services bakhohlwe ngakho yikho sithi thina bayenza lokho kuthiwa ngama-misplaced priorities abalandaba zama-social services izinto ezinceda abantu bezimbabwe bangababusi kayisibo bakhokheli lokudana-ke yilo uhlupho esilalo njengabantwana bezimbabwe
babungwenya sesike sezwa kwezinye isikhathi kuthiwa kule mithi yokwelapha abantu egcwele ezibhedlela khona ngapho eHarare e-expayileyo sizwe njalo kuthiwa emafamasi lapha emafamasi ezibhedlela zikahulumende akulalutho kodwa emafamasi eziphathamandla zikahulumende ayabe egcwele ethe pam akula kungethembeki yini okwenzakalayo khonapho
so utshengisa vele ukuthi indaba ye-corruption yiye engathi idlubhethu ngoba umnumzana u-obadaya moyo wathi engena emsebenzini wathembisa odokotela labana basafunda ukuthi yena imithi izabe ilokhu izakuba khona kababuyele emsebenzini base belungisisa futhi i-procurement office bentshintsha ukuthi nxa uhulumende ethenga akusela budlwangudlwangu akukaguquki laba abathengayo bethenga amathenda amathendani kwabantu bezanu p f kungathi imithi lokhu i-expire so kutshengisela ukuthi vele uhulumende lo nje kubaudlwebesitsho sokufanele uhulumende lo aguqulwe wonke ukwenzela ukuthi ilizwe lethu lihambe ngendlela eqondileyo
baba uNdlovu sike sabona uhulumende kunsukwana ezedluleyo qhatha enye inkampani yakwelemelika ukuthi ikhankasele ukwesulwa kwezijeziso iZimbabwe ibhadala imali eningi kakhulu ingxenye yesigidi ngomnyaka imali le ibingamelanga yini bekungasoze kube kuhle ukuthi isetshenziswe kwezempilakahle
khona lokho kugcwalisa amazwi engakhulume ngaphambilini ukuthi elizweni leZimbabwe silababusi akula abakhokhele imali eningi kakhulu imali enganceda uzulu kakhulu imali engathenga imithi ezibhedlela imali engaholisa odokotela lamanesi imali engaholisa ababalisi ezikolo imali engayenza okuningi ongathuthukisa ilizwe kulungiswe imigwaqo kulungiswe izinto eziningi nje le infrastructure le engani sidilika imali eningi kakhulu kodwa-ke iyadlaliswa-ke leyo mali siyaholiswa abantu bemelika bathatha amalahle asiwaswelayo lapho bawasewange lapho agejwa khona bathatha amanzi ngenkonxa bethelelwandle lapho kuvele kula manzi amaningi khona kuyatshengisela ukuthi abantu esilabo balo-confusion abakwenzayo kabakwazi ngoba indaba yama-sanctions ayidingi ukuthi uqhatshe ikhampani ngoba uqhatshe umuntu ozakukhulumela kumele uguqule izenzo zakho uyenze intando kazulu uyenze okufunakalayo ama-sanctions ancibilika wodwa nje njengamazolo aphela
baba ungwenya kuyiphethe khonapho lungalungisiswa njani udaba oluhluphayo lolu kwezempilakahle
ukulungisiswa kokujeziswa kuswa izinto ezingapha ekhaya hatshi ukugezisa nje imvubu yayidlala edakeni so kufanele ukuthi uhulumende lo avume akhulumisane labantu abakwazi umsebenzi kwenzela ukuthi into zilungisiswe.
Ngamafithane akwiphethe baba Ndlovu.
Sithi thina abantwana beZimbabwe bakithi sesibonile kasifundenini sibone ukuthi abantu bezanu-PF kabalani lathi okwabo bafuna ukuthi kusa kuphela. Ngesikhathi esilandelayo uma sisiya kukhetho singathabeli amantsaru lama-t-shirt, singathabeli rayisi ye-2 days, singathabeli amathotshi. Asihambenini siyekhiphe ibandla lezanu-PF complete sifakele MDC ubabuchamisa akhokhele elizwe leZimbabwe.